Namhlanje njengenhlanganiso kaBhejulukaZulu besihlangene sikhumbula i-International Day for Peace. Njengenhlanganiso besixoxisana sibonisana ukuthi kuyini okungenziwa. Sikhangele ukuthi ilizwe leli selokhe kwamiswa ukubulawa kwabantu emkhonweni weMandebele ngesikhathi sombhoqazwe. Selokhu umongameli ethe kufakwa ikhomishini kathi sokufakwa ukuthi izindlina zikhokhele linto kuzayenza ukuthi kube lokuthula yini, kungakhulunywa ngokuthi i-truth telling, kungakhulunywa ngokuthi kube ne-justice. Izinduna zibe capacity yini yokuthi zilethe ukuthula mayelana ne-justice nokutshela abantu iqiniso ukuthi kuyinokwenziwayo lokwenzakalayo. Njalo oda sikukhangele ukuthi kupossible yini ukuthi izinduna zi-acte independent, zona into eziyenzayo kungelandawo constitutional ezidrowa amandla zokhona. Njalo izinduna zingelandawo lapho ezidrowa amandla khona. Okunye kuyikuthi zithunywe ngohulumende, uhulumende olegazi ezandleni.
Amapholisa afike njani kulo umbuthano, njalo abeluthole ngaphi udlitshana lokuthi ukhona? Kukanti kuyini okwenzakeleyo ukusukela lapho?
Amapholisa afikile, ethe efikile abuza ukubana sile ncwadi evela ku-regulating authority, but it was a private meeting. Bagcina bengithatha bahamba nami e-central. Sithe sifike e-central sesiyahlangana lo-officer in charge, ngoba kodwa singazange sacela imvume ku-regulating office. Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvume ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazo yikungasihloniphi, ngoba kuyazi ukuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu. Thina sizabe siyenza yonke imikhosi, kodwa kangikhole ukuthi sizafa sahamba sayacela. Singayacela ye, kodwa kuyabe sokungasiyo into esijabulisayo, ngoba ukuthi siyecele ebantwini ababulala abantu yikudlala ngabantu, yikudlala ngesikhathi. Akuvunyi, akukhethwe enye i-department engasiyo mapolisi, engasiyo ma-CIO, engasiyo ama abantu abangadinga khona, ngoba lawo ama-departments ngobuthathu bawo, isandla zabo zigcwele igazi labantu.